Luhlaza tshoko izifuyo kukhanya sezinonile njalo izakhamizi eziningi zilimile lanxa eziningi zingalimanga ngemfanelo ngoba izilimo zihlaselwa yimikhuhlane kodwa kukhona kuncane eziza kuvuna. Waye ngumbalisi wathatha umhlala phansi ekhala ngeholo elincane umnumzana Solomon Ncube uthi wabona ukuthi engenza imali engcono engumlimi wasesiya kufundela.
Ngime kathi sifake ngilethi onyeni la.
Anda ngifundisi endiritayile ngo-2016 angumbalisi. Afundise ezikole eziningi about 10 schools ngagcina sisemadlelenyana.
Lanxa ekhangelele ukuchayina lalo nyaka uNcube uthi abantu abalamali yokuthenga isivuno sakhe.
Ngalo ngingajana kwabo kuncane. So in some cases now ekuthwale ngise edolobheni. Last week bengikhibile evikeleni. Ngo-Tuesday last week ngamapheli angu-3 awevikeleni. Sathi ngise edolobheni. Namhlanje ngihleli nganifuna ukuchaya ngokunye uyifanga
izimali zokuthenga ama-pesticide zime engilabo sibulokuzwayo.
Umnumzana Gawu Ncube laye belime ukuzwayo lo nyaka kodwa impehlane sisidla izilimo zakhe ikakhulu umumbu.
Sizivamile kodwa-ke okuyibudli antiyakothi kwenza uyibudli lo ukhono-ke kodwa-ke hhayi sesingani saphiwe ukuthi sizakuspreyawulokusasifakeaa.
Iningi lezakhamizi lilime izilimo ezijiyeneyo. Umnumzana Mandla Masuku ulime i-sunflower.
Kungcono akusoze kufane kulapho umnyaka ophezeyo asibangesavuna.
Ngaphandle kokulima kulabanye abenza inhlelo ezijiyeneyo zokuziphilisa entaba zinduna. Untando yenkosi Dube ngosakhulayo oleminyaka engama-25 yena ngumfuyi omkhulu wenkukhu ethengisa edolobheni uchaza abanzi ukuthi uzifuya njani.
Okay, into eyenzakalayo ngayefika amatiyane lapha esiday kumele efike ethole umlilo laphana ukhona kuvasiwe umlilo okukhudumayo umlilo sivasithingiliya then sivasa singaphandle ngayo then lapha sele sifakile ukudla kulamaplastiki ngakho sengimane kungena sesiday sasinamaplastiki sela phezu kwamaplastiki then ngisekafuka phezu kwamaplastiki then day 3 siyakhipha amaplastiki siyakufakela imiganye yakho then day 2 lakho uyawufihla phezu kweplastiki then day 3 sesikhiphe iplastiki lasesifaka amafihla akho then umlilo kuyabaswa for 2 weeks ukwasela umlilo.
Abafuyileyo labo bakhala ngomkhuhlane womkhono lenyongo ohlasela inkomo esiqintini semguza. Mnumzana Nhlanhla Ngulube sehle waquma inkomo yakhe ehlaselwa umkhuhlane angawaziyo simthole ehliza.
Ibizo lawo sibili sisawuzama ukuresearch angabiwazi kahle kahle kodwa vele umkhuhlane lokuthiwa inkomo yankhono ungalibonaki kuma igazi ngamakala vele kusenzakale ngathithi ngaphakathi ngapheya bivele zokupheki iyaphekeza ngaphakathi umkhuhlane wankhona uqala ngaphakathi ngayibonza ikhipha igazi ngamakhala hhayi vele sekumele uthele ingqa hhayi isiphekele ngamandla iyabe isikhuqa ayisakhona ukuhamba.
Okuna kuhle kwezulu lonyaka ineni labantu lezifuyo indlala bazoyizwela komakhelwane. Ngu-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 lezindaba zinduna esiqindini semguza eMatholeni North Province.